Siyabingelela kakhulu emsakazweni siyabonga. Kodwa ke ngithanda nje ukuphawula kancane ngithi iZANU PF yona ngowayo. Noma bekhankasa ukhetho bazibona thabalanto ukhankasa ngayo. iZANU PF yaphela kudala amandla. Yathi siphela amandla iZANU PF isaholwa ngomgabe bazama ukhankasa ngokuthatha ilendi kube lungu benika abantu abamnyama. Lamanje akulanto yaba imphumela. Ilizwe lifile liyabahlula kuze kube manje. Yikho ubona namanje bengafuni ukuthi uSevia kaSuweri la ebuye ezozimela la njengendoda ebona ukuthi uthola umuntu oyedwa noma uthola ababili bathi bafuna ukuthi bemkhenathele bemfake ejele. iZANU PF ayifuni umuntu oyiphikisayo. So amaZimbabweni ngabahlakaniphile ngabe kuya ngabe ngabe bambane baba into yodwa bonke ilizwe lonke engabi khona umuntu oyedwa oza support iZANU oza votela iZANU kusale ukuyiwogawule bona abakwazi batshontsha amaplaza wonke batshontsha imali yonke batshontsha igolide kuphela umuntu nje oyicitizen seZimbabwe azivotelele iopposition eyodwa 1666 bona ukuthi may 1666 iphethe utshinjwa ngeke ube khona yini eZimbabwe ngoba iZANU PF ayilanto ezafa yayenzela abantu beZimbabwe never ever ever phelelwe ngamandla okusele wonke ama-resources asele lapho ngawabo.
Salibonani, salibonani, Studio 7. Ngithanda ukungilela umama wami enkayi kosikhobokhobo kwathi 12 unabongani lobaba wami usabongani lo mntana wami wokuqala nobuhle Sibanda lo Thando lwenkosi Sibanda ye okhulumayo ngu-Edson Sibanda. Thanda ukulingilela lonke sithi linjani ngiyalithanda. Bese ngivingelela lo mtshana wami obvious Sibanda.
Salibonani kustudio 7 wonke abasakazi baka studio 7 bonke besicela kakhulu ngicela abantu bakide ukuthi abavoteli iMRP mhla ka 22 August ngumsimanga lo okhulumayo abacela bevoteli iMRP 22 August bengakhohlwa befike eboxini nje ngabe fika nje eboxini bevoteli iMRP kuyeza letinguquko iMRP bevotele iMRP Mthwakazi Republic Party. Siyabonga ngalokho.
Studio 7, Nicholas Moore from South Africa. Hayi umbalula ngikuthi abombalula abafana abancane bakakavuthwa namaye emakhanda ngapha. Umbalula akabona ukuthi i-ANC yokwamanje ine-uphill ku-this coming elections. Usakhuluma zizikhele statements ezifana nalesi akazi ukuthi ku-affect i-ANC ku-next elections ezizayo lesi. And umalema on such instances ugaina i-leverage ngokumalema is fighting for all Africans, one Africa, one nation. Abombalula basase abafana abancane enhloko. That's why nje wazwaye entabeni esekhulile sekaqala kwentabeni eselikhehla uvele nje hayi impilo yakhe nje ukuthi hayi ayihlelekanga kahle akaphume nje kule ndaba yaseZimbabwe aconcentrate ukuthi iANC izoqhubeka kanjani ku next elections.
Njani lonke basakaze igama lami nguVukani Zola sekhes lapha. Kulo baba lo se-South Africa lo wasitshela ukuthi i-CCC isebenza lama-Americans listen that ochamisa abasebenza lama-Americans sicele yazi kubana eZimbabwe lama-political parties amaningi asiyo CCC yodwa njalo onke la ma-political party ukuze ebe khona ikwehluleka kwe-ZANU PF umnangagwa kaswaZimbabwe iZimbabwe asoya abantu beZANU asoya eZimbabwe. iZimbabwe ayisiyo yabantu beZANU. iZimbabwe ngeyabantu abaningi. iZimbabwe lama-political parties amaningi alembono etshiyeneyo engasicabangeli thina kusitshela ukuthi lokhu lalokho engasicabangeli.
Linjani basakaza kwestudio 7 nabalaleli. Hayi le ngabona kumbe ngestedi akuzange kufundwe lutho lokho ezingabalwa ezami kodwa hayi akulandawo lokho ezikhuluma lapho elwasitoka khona azovele lokho ekukhuluma mbe zedilethekile lokho esilinda sotini lento azabutazi ukubekezela silinda sibekezela nanku silokho esibekezela amanyala eZANU 43 years bebusa bamangaza mabe kampeni ukuthi bakampeni abeqalela kuphi ilizwe beliyenze amanyala so bakampeni abesithi nabo abantu akonta people abantu especially abantu liyakwenzana emavoti ndisiyawumanelwa umuntu amagedla la umana la ndisiyawumanelwa emarali nakhona liyafunani vele kukhona kumeeting yakhona hayi khona man.
Hayi basakazi basakazi linjani hayi nami ngiyabonga ukuthola ithuba lokuthi namhlanje lapho size sikhona ukuthi size sizithole sesingeni lehlelweni hayi gama ngibekezeli umfokasibanda kafudimu egwanda hayi mina okwami bekuyisikhalazo nje lesicelo sokuthi nje uhulumeni wethu nje bengazama ngakho konke okusemandleni singamayuthi kuzo siyabona ukuthi sibelwe ke sithi sibhizi sibhalisela ukhetho singabona ukuthi kusuka ngaphi kusiya ngaphi kwesinye isikhathi sokuthi sithola sokungazathi akusisebenzeli kokugcina sokusisenzela ukuthi sigcine sesingathi siyadonda ukubhalisela amavoti kodwa-ke ngamafitshane nje besingacela nje ukuthi uhulumeni wethu ake ancedisane la ma-youth abalesifiso siyabe sinezifiso zokuthi singaba ngabalimi sihleze elizweni lethu asila manzi kahle asila migwaqo la manje uthola lanxa sifanele ukuthi siyegada izimoto mhlawumbe silandele amanye ama-ofisi angekhoyo endaweni zethu sisiye emadolobheni sigcina sesisuka sesihambe busuku